umbiko enje kayisincedi bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama sanctions bangezela ama sanctions ngubani ohluphekayo ezizinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama activists okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi ama embassy bakhulume bathi azisisindawo thina njengama Zimbabwe abantu beGermany ayisibe abavotela umnankagwa ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela umnankagwa ngabe kulokuza balesisindo umgabe wazwakhitshwa izanu abantu bezanu lamasoja bazi ba decide ukuzikhiphela umuntu wabo ama statement ebhalwa iminyaka yonke kungelanto etshintshayo so gimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi sengafunda ngokukhula ukuthi okuyokuyizinto khona lokhu bangakhipha statement then what will change umnanga kuzavuka ekhwe ama Germany kabaqale balungisa indaba yabo yokubulala abantu eNamibia indaba abayenza eCentral Africa beqeda abantu eBurundi bebulahlixeganisa abantu eRwanda kabasho okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihla abantu ababangisana izikhundla ezabo umnanga kagwala bochamisa enze kudingakala ukuthi thina njengama Zimbabwe sihlale phansi sodwa abanye bayekela ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalela ama embassy lawa
bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni ukuthiwa yiko implementa ama reforms singathi lokho wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo
angiso sikhulumele sikahulumende kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikamgabe ibala eligugura wundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga ulo umnankagwa wenze izinto zarelaxa abantu sebekhuluma intando bathethise bakhuluma inhlamba bazenzeni benze izitayela zonke zinalezi mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo i-access to information and protection to privacy act isiamendiwe siyariphilwa kwaba lo mthetho omutsha i-public order and security act isiamendiwe kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho siyakwazi kunje sokuthi udaba lwe-ground kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokho bekhuluma ukuthi ground sabulawa kule bephiwa imali ngamadona la umnankagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amapolisa akho angachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengama Zimbabweni silungisise okusihluphayo ama British lama Germany kabavala imlomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them they want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.